Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mbimbitho 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osomabhizimusi odabuka kwele Melika unkosazana Tegatadis owethekelela eleZimbabwe uthi kuqakathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatshwa.
Sibhekane nobunzima obukhulu obesomiso, basibekezelele singukhansili esimeni samanzi.
IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day. Kuhlelo Woza Friday eliviki sihamba leqembu lomculo kamasigandi elizibiza ukuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Kulombiko ethi umasipala wakoBulawayo uzakwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungelambadalo zingakaqali ukubhadala. Umgcinisihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo uKhansela Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomithi yakhe.
Okwakhathesi sisosendiyihungahunga mhlawumbe esingakubiza sithi yiRuma akukabuyila kwikomiti yami ukuthi zangekuhambise ku-full council ukuthi sikudiscussa siweye ama-pros and cons angikhona, hhayi engakutshoyo ukuthi ndiyihungahunga.
Njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day, umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini?
Izakhamizi zakoBulawayo sibhekane nobunzima obukhulu obesomiso, basibekezelele singukhansili esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi water is a right, but we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Siqhubeka sesithi nalawa manzi abancane esiwatholileyo asilondolozeni every drop yamanzi, sibe namakhontena ongabona amanzi ephuma epompini wohliwakhelele, ngoba okwenzakala emkhathini lathi asontandeki intando yomnikazi wezihlulu.
UKhansela Khalazani Ndlovu ngumgcinisihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana oweBulawayo Progressive Residents Association uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala silapho esikhona, amanzi wathola kanye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi isquare 5 kiloliters ngibeni sithi ngiphose amadrama amabili, ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders, kodwa hayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Akukabi khona abakakufayi ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza yini, kungaba le nto enje ale ngenzakala yini. Kodwa ntivele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngizase bekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi yinto bafuna uku-implementa, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-5 kilometers yakhona le, amanzi angikhona vele awakho, abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lweWorld Water Day, lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate ilanga leli sindawonye sisonke, kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kula lutho sebeselebrate njengomlomo, kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi yaqakathekileyo, amanzi okunatha, amanzi okugeza, amanzi into yonke, kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana okunhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, sekusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi adatazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi zibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers, lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidi ezilikhulu, $83 million, kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abalezimali zonke lezi, imali le kayihlali ebhenki iyi-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu. Ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey, ele-casino e-Atlantic City. Vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali, even lama business wayengabhadali. Wagcina ungaze ukhumbule ukuthi umuntu obesephiwa imali eGermany iDeutsche Bank liya. Yikho lapho ababesiba lama concerns of ukuthi ngoba iDeutsche Bank babesithi kulawo ama-operandis amaningi awe-Russia. So yikho lapho ababesuspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hhayi kwanelo kunzima. $500 million cash asiyo mali encane. Imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani. Njalo ulana uJean Carroll angithi le 100 million, i-90 something million, plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash kuzamele IPO kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le kakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona. Angithi kuthiwa ubehlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk laye ukuthi $43 billion lena azayithola ukuthi athenge i-Twitter, angithi wathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu olekhwezi that much cash laying around.
Kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini, njalo lokuthi ule mali enganani, kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho?
Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha ubese umuntu othengisa i-label, ibizo lakhe i-licensing kuphela. Uyazivulela ophela i-hotel and then usufake i-Trump brand ebesebhadala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili, uze waba ngumuntu o-survivor. Uvuswe i-show lena i-apprentice lena i-show abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonapha eMelika.
The Voice of America.
Okwamanje wathi sizodaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni. Eminyakeni emithathu edluleyo, kulandisa umnumzana Blinken, sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu. Kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki, labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngapi kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho, sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu, asisoze siphele amandla. Ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-Hostage Recovery Group okuletha ndawonye uhulumende, isigodlo seMelika, abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imindeni yabo. Njengomthetho omnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act, kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe. Sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi. Ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esihlawulisa abenza lokhu, njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa. Lokhu kuqakathekile ukutheni kungabi lomuntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa. Insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singohulumende kumbe umndeni, kufanele sizibonakalise ukuthi singobani, ukutsho umnumzana Blinken. Njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu, ubuntu bethu, lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Velilalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi uqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatsha, kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele ukudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni e-Barberfield Stadium koBulawayo Offlers Summit, ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika unkosazana Tegatades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe lenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi Hub in Gweru.
Ngivela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani, ngoba ibhizimusi iba lamavingovingo okulakho ukuyichakalalisa kumbe ukuyikhulisa. Ngakho kumele ume uqine usebenze.
Ongene iHustlers Summit odabuka kwele South Africa Unkosazana Nicolette Mashile, umqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies, uvumelane lo thathe.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2024, ngizoba ngikhuluma ngezamabhizinisi, ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlalise kanjani ukuthi ibe into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Ngithi masenza amabhizinisi sometimes sinokubheka ukuthi i-market yethu ikuphi, and usually for many people i-market yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point mase ibhizinisi ikhula ikwazi ukungena kuma-market amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu, umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi, uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Yokuboleka mama imali, microfinance, ukubolekisa abantu imali ama-SME omama amayouth ama-small businesses. Mayisiyakhulu kulama challenges njengobayo lama challenges, but we have been in it since 2010. Hayi,
usomabhizimusi owafunda kwelemelika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa iDean Fesco, unkosikazi Thembelihle Nyathi, uthi ulima indumba zesilungu nephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu ngesummit le abasenzele yona, ngoba ivula amehlo lengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abanekusasa yethu yelizwe, ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo ukwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda eMgalwini High School u-Aisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani.
Funde ngendlela ngama-entrepreneurs, ama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yini esifuna ukuba yikho khona, ezilongisenza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo.
ELeZimbabwe lihamba phambili kulezi nsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi, ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatha inengi. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, hey, hayi thina sikhathele ngale government yeZANU-PF le, sikhathele ngale government yeZANU-PF ngala direction. Hani everywhere lapha abakhuluma khona bakhampena wayawaya, ngoba bazothi abantu abasabathandi. Loku ngafanelanga khona ukuthi bakhulume ngokukhampena bona bakhampena, babomba ukuphuphurika njengenkukhu equnywa ikhanda. Manje kule ndlala bayehluleka ukusolve indaba yendlala le. Hayi thina sikhathele ngomnangagwa lo bakithi, hey.
Sayibonani Studio 7, ninjani? Balandeli beStudio 7 siyabonga. Hey, ngicela ukukhuza le ndoda le okuthiwa nguPrincess Banda ye-CCC. Ndoda, ungaze wakhangela wena abantu ukuthi bakhethe bani, bakhethe bani. Kwelakho ibandla ma ngabe likhethene, akula muntu okusolayo, njalo kawulandeleyo. Yekela laba abazikhethile. Ma ubona into yale ndoda kayisebenzi, wena yenza i-corruption, ubone ukuthi khona iyasebenza, ukuthi khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na. So njengoba ekhethiwe, wena khangela ma kumbe kulomunye umuntu omaziyo oyenza i-corruption, ukuhamba uyemtshela usubona ukuthi kasoze asebenze yini, ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lokawumfanelanga. And khangela lapho ubuthutha bakho khona, uthi wena ama-qualifications akhe kawuwazi. Manje usolani ma ungazi ngama-qualifications akhe? Sula okwangakini uzehlukane lezinto zabanye abantu. So lundoda njengoba ekhethi ureza, unyekela aqhubeke ngomsebenzi wakhe, wena lawo uqhubeka ngwakho umsebenzi. Musa usole izinto zayo luze zeminye imizi, usehluleke emzini wakho. Ngiyakubongela
Studio 7, ngotunkame inkomo kathi silikhulumisa kangaka lisiphendule indaba. Ilo mbuzo lapha kuma president wonke aseAfrika ukuthi ulwa kathi kwakulelwani, sasizondana abamhlophe kathi silina yini esiyenza abantu beze besibhedlela zonke. Umuntu ngaseAfrika lo, so sefela esibhedlela ngenxa kusuli kwelayo. Ake sicaba ukuthi lapha abantu kizo zonke indawo, umuntu lapho khona ungumuntu omnyama, hayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama. Futhi lina abantu bezibhedlela ake lizame ukuzihlola ngakhulu izinto kwamakhwapha, zikhangele ukuthi kwenzakala.
Kalu Siyabonani basakazi bethu Studio 7 ngibonga lina elikwazi ukusihlanganisa futhi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke ngoba sikhala nje ngathi sisibhekane ngendlala mina ngizala lapho esigabeni saselifani emasungamala igama lami u-Big Five aningibaya ngazi and then ke siyakhala indlala lapho inkulu kakhulu inkomo ziyacuka ziyafa sicele igovernment ingenele especially nje esigaba sakithi emasungamala abantu bafika late sigcine singasakutholi ukudla sokuthola kwezinye indawo kanti thina asikutholi ukuphumula sihlezi sidlelwa zindlovu lonyaka inala vele lonyaka indlala indlovu azibuyanga but kuthile last year sizidlele zindlovu sisekuhluphekeni amadola mayebuya eqale kithi ngapha siyaphela kakhulu ngoba siyafa lapho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanele lakho ukuthumela enye imibono kunombolo ezithi +12024650318. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe esixoxa lonkosazana Sifiso Ndiweni onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifike lana around 97-98 from eZimbabwe. I'm mostly doing a charity. Anything charity nje lokho ngamvusa ngo 10 ukuthi sokuthe I'll jump up and help.
Singathi i charity wenzayo khonapho yosenza
isikhathi esiningi besenza lokho ukuthi like uhamba emakhaya sisiza abantwana with ama sanitary towels la kumphakathi nje if umuntu kungathiwa hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu ngiyajumpa in and help with whatever enginakho. Unfortunately if kungekho it will be a painful situation but I'll have to say okwamanje anginakho.
Ye so singathi-ke ujala ukunceda abantu abaningi kanganani ngenyanga khanya ngazani khona ngapho kulaba abantu sibili abaphesa ukuncedwa kule South Africa endaweni esijeneyo
baningi like personally njalo ukusiza laba bahlala estradeni like ngeviki I make it a point ukuthi uma ngiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work. Like unfortunately I don't count.
Yebo phela singathi-ke lokhu kuvela enhliziyweni yakho wakuthathanga khona
yinto nje engifila ukuthi kwamele ngikwenze. It's something engifila ukuthi uma ngibona omunye umuntu enganingaphathekanga kahle mina ngiku-better situation ukuthi ngingamsiza ngibona ukuthi kwamele ngikwenze.
Singathi abazali bakho bakufundisana ngentweni ezinje lapho akhula khona si
umama wami ubeyenza bekungase-charity yena ubekwenza for a living behambe bayophekela abantu like emchadweni kuma-parties and they get paid for that but mina ma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if i-chance ikuvumele so sometimes ngiyazama ukuthi oba ngingaphekani emchadweni usizo lwamali ukhona mhlawumbe ngingathola umuntu mhlawumbe uhambe estradeni like uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu bethend ukungafuni ukusiza because of izizathu ezinjalo then lapho mina ngibona ukuthi if mina ngingasasizanga whowill so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapha estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adonsing akhuphe ingubo ebhegini nalesi sandla esiyi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because yi-street kid uhlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini so in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lowo muntu akhuphe le ngubo ngimendlalele phansi alale ngibona ukuthi ucomfortable then ngiphume ngayo.
Ngiyabonga-ke imisebenzi enjalo uma ufuthisa ukuthi abantu bekubhadise ukuze kuthi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani bangakuthinta njani?
Bangathinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso ye-the Zim imbokodo because mostly I help from there So maga sizi organization, then lami I'll be able to see to help abanye abantu eceleni because the organization survives on ama handouts. So ma abantu basiza inhlangano, then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbrow uxoxelo Gibbs Dube ese South Africa.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo was a Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle, lona eselethule idlala delitha elilesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLufane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni kuStudio 7 ngibingelela kuwe emsakazi, ngiphinde ngibingelele nakubalaleli. Ngingahambi ngedwa ke, nakhona ngihamba naye umfowethu lona okungu-S Mongameli Moyo, okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphuma ekhaya elilodwa. I-albhamu lethu lesithathu leli
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo, eko-YouTube, Spotify. Uzozithola lapha iy'ngoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha u-Els Mongameli Dewa, uzokwazi futhi ukuxhumana naye umfowethu lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment. Iinumber zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubatshiyela waphamasi?
Abasupport. Ngaphandle kwesupport yabo akukho la bacula bayakhona.
Kudala ngihamba ngijula, manje sengikhulile. Angaze ngibone umuntu wakholelwa umuntu ejolile.
Umkhokheli weqembu lamablesa amahle uWillard Moyo ubexoxa loNtungameli Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk olulandelayo. Okwakhathesi siligqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngutabo kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.